i-turnout le ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo insukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona ngabalandeli bezane PF batshaya balimaza abantu balimaza impahla ezinjengemota lo muzi ka-candidate wethu. Abantu baphumile njalo izane PF iqhubeke ngama-tactics ayo okuyi-intimidator abantu kumbe okwethusela abantu bebefake ama-deski abo within 300 meters of ama-polling station. So kube yima-complain ebesiwafaka sikhulumisana nama-presiding office ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki injangelamazinyo iyesaba ukuthi idile lezane PF isebenzise umthetho bebesisaba ukuthi balandele abalandeli bezane PF laba babakhuza ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhale ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tendi bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi iphathi. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga izane PF bazaba le ndlela abazadila ngayo lawe. Kodwa sile themba lokuthi abantu bakaward 4 bazavota bevotele kusasa bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyinsiza lasematobo akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje msakazi ngingathi akubanga lesehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulozibani otshayiweyo kodwa khona kengubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezishiyeneyo lokubhodabhoda kwiimota eziningi-ningi ezinye ezimakwe ezane PF ezinye njalo izimota ezingelama number plate khona kuhlana uvele kuyindlela yokwethusela abantu ngoba abantu sikhangelela lokho kwenzakalayo amalanga layo edlulileyo ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile bayabona into inyamazana le ezane PF ivele isingenza anything. Lakhathi esinje sikhangelele ukuthi ukhetho njengoba solusiyaphela sekusiyaqalisa ukubala lelanga selisiyatshona abantu bakhanya ukuthi umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama izane PF izasiphatha njani kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya siza kuma sivikele amavoti ethu sonke sibambeni lapha kuwat 4 insizwe.